ngibonile okuke sokuhlezi kusenzakala eminyakeni le edlulileyo kuze kufikela nakunalo mnyaka ethethweni. Abantu bezigaba zakithi sebevotela iparty, abasavotela umuntu, sebevotela iparty. Kuyakhombisa khonokho yonke into, impumelo yakho niyatshengisa khonokho, ikakhulu ngomumo lo otshengisileyo wakobulawayo lapho kuthethwa kudlula ukhetho. Abantu bananzelele ukuthi ha, kade ngani zingenisa abantu bangasibuba lapho abantu bokuzi yibo kunanzelele ukuthi hano abantu bebezondile, bebezondela iparty bangavotela umuntu.
Kobulawayo ye rambe ingaba inqobile iMDC Alliance, kodwa esinye isigaba eMathebeleland South iZANU PF ithethe phose zonke. Kungakutshengisani lokhu?
Kutshengisa khonokho ukuthi abantu kathesi nxa bethande umhlangano ikakhulu ngananzelela ngifuna ukutshela enye into angayibonayo. Abantu bebevotela abantu ikakhulu kakhulu ngakhande kathesi ngapho umhlubulo wethu eMathebeleland, abantu bananzelele ezigabeni ukuthi kungani kulo tshintsho umnankambo ngani ulethe utshintsho. Bathanda uhlelo lukamnankambo, baphathisa ukuthi even amalunga ayedala lephalamende avotele, kodwa abantu bevotela vele yena umnankambo ngokwakhe. Wasencedisa ukuthi amakandidate akhe alandelayo amaphalamentari namakandidate awine ma-elections ngonxa wathi abantu bethakazelela yena umongameli, evotela yona iparty, bethakazelela umongameli ngokwakhe. Ngokunjalo abantu kade bevota bevotela iparty ukuvota amakandidate abo.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani kuyini okuzayenzakala kukhetho oluzayo? Abantu bazalimuka yini, bavuleke amehlo njengokutsho kwakho lapho ukuthi kobulawayo babone sokwenzakala ukuthi hayi kathi sivotele obani?
Engikunanzelelayo kade singangikhangela okuza kwenzakala kukhetho olulandelayo yikuthi abantu bazabe sebekhangela ukuthi iparty ngeparty ukuthi umuntu bazekhangela umuntu, ingafaka idonsi bayalahlela kathana abantu kadesi sebeza kukhangela khonokho. Kadesi kade bethi abantu noma iparty ifake idonsi kuphela bebevota kuphela bengayazi bebevotela iparty, kodwa kadesi abantu bazakhangela ukuthi kade sikhangela umuntu. Kwezo kuthiwa zindaba zabo laba bethe bona bakhetha ukuthi befake obabheni abantu bazabe bechiya bengabavotelike laba abanjalo obabheni bechiya bekhetha abantu. Ngokunjalo ndama ukuthi ngithi mina abantu bebevotela vele iparty gibs kathesi, kodwa abantu okulandelayo sebefundile abantu ukuthi bavotele iparty hhayi babe sebekhangela ukuthi lo iparty le isinika umuntu kumbe ayisinikanga umuntu. Nxa ingasinikanga umuntu ambona abantu bekubambe lokho. Yiko ngikubone leyo okuzawayifunda ebantwini kukhetho olulandelayo.
Khona emabandleni-ke siyabona ukubana kuma-primaries lakho kwesinye isikhathi kugcina kukhethwa abanye abantu, okokuthi nxa sokuyiwa kukhetho abantu bazisola ukuthi hhayi ngabe sifake lwana kodwa kathesi sifake uzibani. Khona kuhamba njani kuma-primary, bakhangelani kathi?
Kuma-primary ama-primary zethu vele angeke mbale ukuthi kuba lama-primary, akuzange kube njengako ezanu PF akuzange kube lama-primary, kubele kuganga kuphela. Even no-president la uvumile wathi yena ama-primary la akahambanga kuthi ukuthi ngesikhathi esilandelayo sifunde isifundo ikhetho lama-primary luzabanjwa kuhle kakhulu ukuthi libe lukhetho ukuthi umuntu wakhona nxa ephuma kuma-primary laphana abe ngumuntu wokuthi vele sesiya phambili kuphela. Ngokunjalo engikunanzelelayo ukuthi kwamanye ama-parties akula ma-primaries kuloku kuganga kuphela. Ungakhangela la i-MDC thile kade ihambe ifaka befakana ngabangani bakwezendawo kwabo la ma-primaries. Nxa kuthiwa ama-primaries akube lama-primaries kuma-constituencies zonke, njalo ama-primaries akhona abe senza ukuthi ngundengundi kwezwa abantu bebethwale abanye bethwale besokola abantu bulalani khona. Hayi, i-primary yonke imele inike ithuba bonke abantu bama-structures bengahambi imango emikhulu babe seduzane ukuthi bayenelise ukuthi bonke bavote. Kodwa-ke ama-parties wonke ngiyasola ngendlela abaqhuba ngayo uhlelo lama-primaries kulesi ngundengundi kuloku kuganga okuningi kakhulu kade kusenza okuyikho okusobudale ukuthi lanxa abantu bekhonona nje ekuqineni bale bevele kuma-primaries lapha kade behamba befakelwa abantu abangayisibo, kodwa ekuqineni kwelanga abantu abangayisibo na bayiqine bewina ngoba abantu bakhona sebevotela iparty bethi hayi thina sikhulisa iparty, iparty yethu kumele siyiyekele iwele phansi. Kodwa lanxa abantu bakhona befake umuntu abe engakhethwanga ngabantu, kodwa ngingene ngendlela engayisiyo nge-primary elokuganga okuphambili kakhulu.